Siyabonga Chris kanye lo Sandra ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Ncwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emoyeni uPraxedes Jeremiah.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubona indlela uhulumeni adlelana nawo lamabutho kube kuprofessionalism ukuthi uhulumende uqhuba umsebenzi wokuhulumende ngokuba uhulumende wabo bonke abantu, hayi uhulumende wabantu abafodela kuphela izandla.
Elezimbabwe lithakazelela umnyaka wesimachumi amathathu lane kwabunjwa ibutho lomanyano elezimbabwe defense forces.
Sekothi ke ngomhla ka 1 kuJanuwari ka-2015 bese kuqala uhlelo olusha esilibiza ngeZimbabwean Special Dispensation Permit noma phecelezi iZSP oluzosebenza kuze kube umhla ka 31 December mhla ziwu-2017.
Izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ezanikwa amaphemithi okuhlala kwele South Africa kweminyaka emine ebese zizaphelelwa yileso sikhathi lonyaka seziphiwe imvumo yokuqhubeka ziselizweni okweminye njalo iminyaka emithathu.
Ukukhethwa kwamaqhawe esizwe kuletha ukungezwani kuzizalwane zeZimbabwe ngenxa yokusilela kweziqondiso eziveza obala ukuthi vele iqhawe ngubani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
ELeZimbabwe lithakazelela iminyaka wesimachumi amathathu lane kwabunjwa ibutho lomanyano leZimbabwe Defense Forces. Embuthanweni wokunanza umsebenzi wabakubutho weDefense Forces Day, uMongameli Robert Mugabe utshele inkulungwane zabantu enkundleni yeNational Sports Stadium ukuba yena lohulumende bayayincoma imisebenzi emihle enziwa ngabe-ZDF yokulondoloza ilizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Liqembu lomculo labakubutho labo ngesikhathi becula ingoma yelizwe indizamchina zabo ziquma enkundleni yeNational Sports Stadium lamhle kuseni njengomkhuba wabo wokuhlonipha leli langa ele Defense Forces Day lomkhokheli webutho uMongameli Mugabe. Umgabe uthi bekungelula ngaleso sikhathi ukubumba ivuyo lebutho eleZDF lapho kwamanyaniswa khona amaqembu amathathu abephatheke empini yenkululeko lababesebenza phansi kombuso wabancindezeli wabamhlophe. Imisebenzi yabakubutho ingapheleli kuleli kuphela kodwa bephathisa njalo emisebenzini yokulondoloza ukuthula enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu e-African Union, AU. Umgabe ubonge njalo inkokheli zamazwe aphathisa ukufuqa inhlanganiso ye-Organization of African Unity esisaziwa ngokuthi yi-African Union ebalisa uKwame Nkrumah owaye ngumkhokheli weGhana, uMnumzana Julius Nyerere wakwele Tanzania, Losokhe Tore. UZulu yena unikeze imibono ehlukeneyo phezu kokunanzwa kosuku lwabakubutho kanye lalabo abalwela inkululeko yelizwe ekhala ngendlela ukhethwa ngayo amaqhawe kungaba ngasaphilayo loba atshonayo. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Combined Harare Residents Association, CRA, uMnumzana Mfundo Mlilo, uthi kungaba kuhle ngabe lokhu kwenziwa ngokuphatheka kwenhlangothi zonke, hatshi ibandla linye kuphela.
Thina sibona ngantu njengoba sesile sekelo esitsha esombuso i-constitution, sibona ngantu sesile thuba lokuthi singahamba e-parliament sizame ukuthi silungisise udaba le-hero status ngoba kakumelanga lube lwe-ZANU-PF ngoba ama-heroes lawa kasoma-heroes e-ZANU-PF ngama-heroes ethu njengabantu beZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi lathi njengabantu beZimbabwe sibe cumbele ngxenye yokuthi ama-heroes lawa akhethwa njani.
Bakhona baphiwe izicoco zokubancoma ngemisebenzi yabo emihle yokuvikela ilizwe kusukela ngesikhathi ilizwe liphakathi kwempi yenkululeko lalapho selithole uzibuse abalokho besesibuthweni asebayekela lalabo abangazange bangene esibuthweni kodwa baphatheka empini yenkululeko. Umkhosi walamhla obusenkundleni yeNational Sports Stadium ungenwe izinkokheli zenhlangothi zonke zebutho ezepolitibiro ebandleni leZANU-PF abamele amanye amazwe kuleli abalwa impi yenkululeko ababothwa ngesikhathi abensundu belwisana labelungu kanye lomsekeli womkhokheli wevuyo lebutho leNamibia uFrederick Chilunzindila. Umkhosi walonyaka wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi The Genesis of Zimbabwe Defense Forces in Defense of National Sovereignty, Social and Economic Development. Ibiminengi imicimbicimbi ebesenziwa zinhlangothi zabakubutho ukulibazisa uZulu, okubalisa ukufola kanye lomdlalo othandwa ngabanengi owenguqu. Ngimele Studio 7 ngise Harare nguMavis Gama.
Kunjalo nje ibandla le-MDC Renewal lithi uhulumende we-ZANU-PF kumele achiyane lomkhuba wokusebenzisa amabutho kundaba zombusazwe. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sam Siphepha Nkomo.
Kubana indlela uhulumende adlelana nawo la mabutho kube ku-professional level yokuthi uhulumende uqhuba umsebenzi wakobo uhulumende wokuba nguhulumende wabo bonke abantu, hhayi uhulumende wabantu abavotela kuphela izanu. Ama-ministers ayezanu alokhu eqhubekela phambili nxa bekhuluma emkhulumeni ukuthi yina elavotela imemba ye-opposition njengelunga lephalamende alizukuba le-development. So kuthingisele ukubana nxa uhulumente engakathinshi ukuthi a-accepte intando yabantu nxa bevotele umuntu we-opposition yiyo nguye abamfunayo besokuthokela lizanyethwa i-development ngoba livotele umuntu we-opposition. Kulokho kuyinto ebusayo lokhu kumaintisanezayo kulokho kubusa abantu into zezani ungaya endaweni lapho kulabo-DA khona o-provincial administrator, nxa uyimember ophalamende e-opposition hayi awamkeleki, kodwa ungaba yimember ephalamende ungowezanupefu ungemukeleka bavula iminyango yonke. So basehluleka ukwehlukanisa phakathi kokuba nguhulumende womuntu wonke nokuba nguhulumende wezani.
Umnumzana Sam Siphepha Nkomo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Renewal.
Izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ezanikwa amapermit okuhlala kwele South Africa okweminyaka emine ebesezizaphelelwa isikhathi lonyaka seziphiwe imvumo yokuqhubeka ziselizweni okweminye iminyaka emithathu. Lokhu kwaziswe umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba lamhlanje othe ama-permit aka-2010 aweZimbabwe Dispensation Project azakuma ukusebenza kupheleni kwalo nyaka kungene amanye aweZimbabwe Special Dispensation Permit abazabavumela ukuhlala elizweni okweminyaka emithathu. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Ngemva kwesikhathi izalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zihlalele evalweni lamhlanje zethule ukujabula okukhulu. Umphathintambo ogatsha lwendaba sasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba umemezele ukuthi amaphemithi wonke okusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi okweminyaka emine ayephiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 our Dispensation of the Zimbabwean Project DZP azavalwa ekupheleni komnyaka. Kodwa kube lezi ndaba ezimnandi ngesikhathi uMnumzana Gigaba esazisa ukuthi endaweni yala amapermit sekwethulwe aweZimbabwe Special Dispensation Permit ZSP azasebenza okweminyaka emithathu elandelayo.
Sekothi ke ngomhla ka-1 kuJanuwari ka-2015 bese kuqala uhlelo olusha esilibiza ngeZimbabwean Special Dispensation Permit noma phecelezi iZSP oluzosebenza kuze kube umhla ka 31 December mhlazi u 2017.
Loba kunjalo ukukhona kuzafuneka kulandelwe ngabeZimbabwe laba ukuze bathole amapermit la awe ZSP. Amapermit la awe ZSP azatholwa yilabo kuphela abalama permit e DZP. Abafuna la mapermit uzafuze bethule ubufakazi bokuthi bayasebenza, ukufunda loba kuqhuba amabhizimusi. Kuzafuze njalo kube ngabantu abangakaze badala amacala kwele South Africa. Abafuna la mapermit baphiwe inyanga ezintathu kuphela ukuthi bafake izicelo zabo kusukela mhla ka 1 October kusiyaphela umnyaka. Izicelo lezi bazasifaka emaofisini amavisa asanda kuvulwa endaweni zonke zelizwe. Kanti ke kuzafuze bahlawule imadlana ethize engakaziwa ukuthi yimalini. ugigaba kubeke kwacaca ukuthi ekupheleni kweminyaka emithathu le ngeke kuphiwe amanye amapemiti ozwelo
osekuyothi ke emva kwaleminyaka emithathu ezayo ephela ngomhla ka 31 December 2017 bese kudingeka ukuthi bafake icelo lezi zendlela efanelekile asiseyuphinde sibe nayo ispecial dispensation permit yabantu baseZimbabwe ngoba sikholelwa ukuthi isimo saseZimbabwe sesiyathuthuka ngokwezomnotho nangokwezepolitiki.
Indaba zokuphiwa kwamapermit eminyaka emithathu yamukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeGlobal Zimbabwe Forum umnumzana Solomon Chikwero uthi kwengezwa kweminyaka lokhu kubathokozise kakhulu.
Bekuphe amaZimbabweans isikhathi sekuthi nabo babona ukuthi sebasakwanisa ukurenew amapermits awo. Abantu asisasabi ukuthi sizobotshwa, sizodeportwa, sizenza njani. Come 31 December, abantu bazokwanisa ukuthi ba-apply. Futhi ukucala ngo 1 October, siyaqalisa ku-apply amapermits ukuthi siwe ne-ZSP from DZP.
Unkosazana Joyce Dube, umqondisi wenhlanganiso yeSawima, uthi leli thuba seliphiwa beZimbabwe ukulungisisa amaphepha abo okuhlala kwele South Africa.
Yasi siyabonga okwenzakale namhlanje ikakhulu ukurenewa amapermit lokuthi abantu abasokuya renewa eZimbabwe besikhaliswa ukuthi abantu izimali ezingaka bazosithatha kuphezo ukuthi baye renewa eZimbabwe. Siyakubonga lokho ukuthi sekujinjile sebeza renewa la njalo sesicela abantu bakithi babe lama passport owalahle passport kufika mhla ka 1 kabe layo
kulezalwane zeZimbabwe ezingafika izigidi lengxenye okucatshangelwa ukuthi zihlala kwele South Africa ngemva kokubalekela ukuwa kwezomnotho lodlakela kwezombusazwe elizweni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Umnumzana Nqa kunjalo nje inhlanganiso yelela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, yamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende wokwele South Africa ngalolu daba. Umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena utshele iStudio 7 ukubana sekuzaba lula ukubana izizalwane zeZimbabwe zihlele impilo yazo zikwele South Africa eminyakeni emithathu elandelayo.
Sina njengobukhokheli beZimbabwe Community lapha eSouth Africa nithabe kakhulu ukuthi okokuqala amapermit lawo abantu bazawavuselela bekhona apha eSouth Africa kabasoze baye eZimbabwe njengalokho kwakukhulunywe ngoMarch kukhulunywa ngulowaye nguminista wezangaphakathi uthiwa nguPanda owayethe abantu kumele baye eZimbabwe. Kodwa-ke namuhla uchazisile ugigaba ukuthi hhayi sebekulungisile ukuthi abantu ba-aplayele amapermit abo bawavuselela bekhona apha eSouth Africa. Njalo futhi esikubongayo ukuthi amapermit lawo ngencwadi lezokuhlala sokuvunyelwene ukuthi zibe ngokweminyaka emithathu ukuthi iminyaka emithathu elandelayo uyabusazi ukuthi hhayi ngile ncwadi yami engigunyaza ukuthi ngisebenze lapha eSouth Africa. Sikuthabele kakhulu lokho. Kodwa-ke okusihluphayo okungazange uhambe kuhle ludaba lwalabo abavele bengelalutho abehluleka ukuthola amapermit lawo ngo-2010 lababuya ngemva kokuthi amapermit esephiwe abasebenza kodwa sebehlala ngekho emthethweni kukhanya-ke labo bavalelwe ngaphandle.
Manje kuyini osekuzayenzakala?
Thina-ke njengobukhokheli beZimbabwe Community siyaqhubeka sikhulumisana kakhulu nenhlangano yabasebenzi ikhosathu ebangela ibusayo ukuthi kambe lawo maZimbabweans alapha bengancediswa njani ukuthi labo babe semthethweni ngoba ikhosathu isikukhulumela ukuthi ifisa kube lomhlangano omkhulu ozagoqela amazwe nje aseAfrika abahlala lapha eSouth Africa abanabantu abasebenza lapha kodwa abangelazo incwadi zokusebenza ikakhulu abeZimbabwe abeSwaziland abeLesotho abeMalawi labavela nje kwamanye amazwe.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, lapho-ke ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kwele South Africa. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Imbiko yamalunga ebandla lezano PF athunjwayo phambilini komhlangano ohlangothi lwabesifazana ibikwa isiya isanda. Unobhala walolu hlangothi unkosazana ophamtshinguri utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi limbiko iya isanda osekubangele ukuthi batshele amapholisa ukuthi athathe amanyathelo alukhuni kungakhathalekile ukuthi ngubani oyabenze lesi siga. Umhlangano wabesifazane ukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesine eHarare. Imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule. Kodwa ke sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe omnumzana Rejoice Ngwenya othi ukuthunjwa kwamalunga ebandla lezanu PF lokhu kutshengisa isiko elikubandla lezanu PF.
Kodwa vele thina siyazi ukuthi vele into yivele yiwamajinza inzalo yabo nale akuseduze.
Siyabona ukubana amapholisa wona ayala ukukhuluma lolu daba.
Kuyenzakala ngoba phela nxa into vele sikhulunywa yi-Herald yena ungiwakhe phela umgabe atho izolo nguyaye ekhuluma esithi yena ama-votes ayathengwa kunjani njani into eziningi-ningi. Impilo yabo ngezikhathi zokhetho yikho vele abakwenzayo ukufila ukuthenga ama-votes ukuthumba abantu bebulala abantu betshaya abantu ukhuluma nje into ayaziyo lelo liqiniso.
Kati manje wona amapholisa kungani ngathatha inyathelo nxa kuliqiniso?
Ye phela sikujoyo phela ukuthi nxa ivele i-justice system yakhona ivele iyamele kwezana uPF uzakuza amapholisa nje bayaqala nje ukukhulukhuluma ngakho bevala abantu amehlo. Kodwa siyazi ukuthi i-electoral system yezana uPF iranwa ngama-CIO lamapholisa yibo abana abelethwa la mandla okuthumba abantu yikho bezithulele kathesi ngoba ukuthumba umuntu mfowethu icala ngaye vele sokukhulunywa ukuthi umuntu wakhona abantu sebebotshiwe.
Zona izihlobo zalabo okuthiwa babe bethunjiwe kathi kungani lazo zizithulele?
Abasoze bakhulume ngoba phela yazi ukuthi umhlangano inhlanganiso njengezalo PF baphila ngepatronage ngokuthengana kuyabe sekusecurity yena umuntu odanileyo ukuthi umntanakhe kumbe umkakhe kumbe udade wabo uthunjiwe uzathula ngoba yabe lokho esithi ukuxabana kwabantu abekhaya ikhaya lodwa. Kodwa lelo liqiniso ubugebenga lobu kufanele buveze abantu laba babotshwe.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe bexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Lingakohlwa ke uhlelo lwe Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo half past 9 ntambama. Kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz.
Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela isaziso esethulwe nguhulumende wakwele South Africa sokuvumela abeZimbabwe abaphiwa imvumo yokuhlala kulelo lizwe kusemthethweni ama permits ukuthi baqhubeke okweminye iminyaka emithathu bekhona le eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako ukuyabula enjini ku www.studio7news.com lidinge lapho okubhalwe Live Talk. Lifone inombolo liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika, loba kwezinye indawo zomhlaba.
Le balaleli iStudio 7 lisizwa sisakaza ngapha emsakazweni we Studio 7 no Voice of America. Sise Voice of America.
iStudio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazi kwabitha na inhlelo lezi. Yikuphi elifuna ukuzwa kuphume? Thumelani i-text message eye WhatsApp loba i-email ku studio7@voanews.com. Loba ukusithinta ecingweni kunombolo ezithi +1 202 205 9942. Inombolo lezo 1-202-205-9942. Likete u extension 11 kumbe 11. Lichie imbiko lemicabango yenu khonapho ukuze sidlale emoyeni.
Inombolo ze WhatsApp zithi zona 1-202-465-0318.
Liyenelisa ukusithola njalo ebulenjini ku internet kukheli ethi voaindebele.com.
Ukukhethwa kwamaqhawe esizwe sokuvame ukuletha ukungezwani kuzizalwane zeZimbabwe ngenxa yokusilela kweziqondiso eziveza obala ukuthi vele iqhawe ngubani, owenzani, ngoba konke kuphethwe libandla leZANU-PF elingutando kayiphikiswa ekunikeni linhlonipho. Okuningi yasikuzweni kunothando Sibanda esiphalo ludaba ekobulawayo.
Ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lane lokhu ilizwe lathola uzibuse, uZulu lokhu engazi ukuthi kahle kahle inhlonipho yeqhawe lesizwe inikwa abanjani, abenzani elizweni. Abanye ngabacabanga ukuthi ngabalwela ilizwe empini yenkululeko, kodwa baningi ngabaphathekayo, kodwa balele emzini yabo lamhla, abagoqela uMnumzana Ndabaningi Sithole kanye lonkosikazi Thenjiwe Lesabe abadela imizi lemuli yabo ukuyalwela ilizwe. Abanye njalo ngabacabanga ukuthi laba baphatheka basebenzela uhulumende, kodwa akunjalo. Nangu uMnumzana Kenani Sotindo Banana waba ngumongameli welizwe wakuqala ulele emzini wakhe kumzinyathi. Lokhu sokuthiye iningi kuZulu licabanga ukuthi lawana mathuna asesigodlweni asebenza ukubonga ukuthembeka kwalabo abayabe besebenzele ibandla leZANU-PF, ngoba yilo kuphela elaziyo ukuthi iqhawe lesizwe ngumuntu onjani, ngoba kuvamile ukuthi lapho kubekwa iqhawe National Heroes Acre kube labanye kuZulu abangazwisisiyo ukuthi lo obhubhileyo kuthiwa liqhawe ngoba esebenze emsebenzi bani elizweni. Ubuqhawe lobubuza ezibangeni ezintathu, kuleqhawe lesizwe, kuleqhawe lempi yenkululeko ama Liberation War Heroes, bese kusiba lamaqhawe ezigaba ama Provincial Heroes. Unkosikazi Virginia Mabena oyingcitshi kumbali yelizwe uthi kumele ibandla leZANU-PF litshele uZulu ukuthi lindawo yamathuna amaqhawe elizwe ngeyamaqhawe aleli bandla kuphela, njalo kukhethwa ngendlela eyaziwa yilo leli bandla, ngoba lokhu kuzenza uZulu angazikhathazi lapho kubekwa abantu abalembali engacacanga kumbe lapho kungcitshwa linhlonipho abantu abangamaqhawe kwezinye izigaba zelizwe. Uthi iningi labantu likhathazwa ngu-national owenza licabange ukuthi ngamaqhawe kaZulu kanti hatch ngawebandla kuphela.
Kodwa kahle kahle mina nxa ngikhangela le ndaba yeHeroes Acre ngibona ngani abantu bebandla elibusayo uvele bethe bayiqalisa, beqalisela bona abantu babo ukuthi nxa lapho sebebhubhile baye bekwa khonale endaweni yaseHeroes Acre. Ngokunjalo ngikhangela ukuthi abantu belizweni bangakhangeleli okuningi ukuthi kumbe bona bangagcina sebeqakathekiswa labo behamba besiyafakwa khona ngale, ngoba ungakhangela labantu abakade bekuzani abanjengabondabani Sithole nxa sebephumile vele abakhangeli ukuthi bangahanjiswa yiHeroes Acre. So singathi le indaba yindaba yebandla elibusayo.
UMnumzana Godwin Phiri oyingcwethi yokuhlalisaneni kukaZulu uthi kusobala ukuthi linhlonipho isetshenziswa ukubonga labo ababe bethe benza intando yebandla eleZANU-PF, ngoba aluba kukhethwa ngokulwa impi yenkululeko, aluba abalwa ngaphansi kwezipra abathwele nzima kangaka ukuyalala khona. Uthi indlela ekhona ukuthi abantu bengaxabani ngalesi sicoco elizweni ukuthi bavume ukuthi okwakathesi iZANU-PF ngontando kayiphikiswa, bese kusithi izizukulwane ezizayo zihlele kakutsha ukuze kuhlonishwe oyabe esebenze kuhle ukuvusa kumbe ukumela ilizwe ngendlela ebalulekileyo kungakhathalekile ukuthi kukuluphi uhlangothi.
Kodwa ongudanisa amazwabo namaningi ukuthi kusuke ngani kulokubadlula ukuba khona. Kube ngani kulabanye abangani baqakathekile ukwedlula abanye, khanya ngani kakhulu ngukhanya labo laba abakupholisi bebekunothi kupholisi kuphela but abantu abadlene esidodo.
Unkosazana Simphiwe Moyo osakhulayo uthi yena hayi awumelanga uzulu agoqe izandla nje iZanu PF izenzela intando, kodwa kumele kudingisiswe ukuthi inhlonipho le inikwa abanjani ukuze kungabi lokukhonona zikhathi zonke kuthe kwetheswa obhubhileyo lesi sicoco.
Abawezayo kathesi akukho fe, kumele ihero at least sibe kwazi ukuthi istatus sokhetha ihero sinjani. Singaphongubona sokuyi-half mast kuthiwa sokufe ihero kodwa singakwazi lokuthi ngubani ukhethwe ngenxa yani. Kube le set up standard yokuthi ihero vele ikhethwa nxa sokutheni njalo yaye ya-achivani ukuthi kuze kuthiwa ihero. And futhi kumele sikhethe ukuthi ihero yangikhona is it from Zanu kumbe umuntu wonke, ngoba ngokubona kwami any muntu ofithayo kumele angene abe hero, not umuntu okuthiwa ngowezanu PF yokumele abe hero.
Umfundisi Useni Sibanda oke wasebenza kunhlanganiso yokulwela amalungelo oluntu uthi ilanga leli liqakathekile abantu bekhumbuzana ngembali yelizwe, kodwa kusadingeka ukuthi kuhlolisiswe izizathu eziyizo ezakhupha obaba labomama kuyalwela inkululeko kaZulu onsundu, ngoba amalungelo oluntu alokhu esilela elizweni. Wengeze esithi nxa kukhangelwa umkhosi walonyaka oza umnyaka ngemva kokhetho, kusobala ukuthi kusasilela kugcwaliswa amathuba kaZulu okuzikhethela inkokeli yawo ekhululekile kungela ncindezelo lokugcwalisa ukuthi sonke isizwalane sakuleli sibe lelungelo lokuvota.
Le inkululeko iligugu kakhulu kithi abantwana beZimbabwe, njalo isikhumbuza ukuthi akusamelanga ukuthi kube lokuncindezelana lapha eZimbabwe. Kodwa sibone inkulungwane lezinkulungwane zamaZimbabweans besehluleka ukuyavota ngenxa yodubo lo lesilalo kathesi. Njalo kule nkulungwane lenkulungwane ezingaphandle kwelizwe ezehlulekileyo ukuphenduka njalo ukuthi zizovota.
Umnumzana Moses Dlamini oyisakhamuzi uthi kuhle ukukhumbula amaqhawe, kodwa ngemva kweminyaka engamathumi amathathu lane ilizwe lathola uzibuse, sokumele kunikwe abasakhulayo abangalwanga impi ithuba labo lokuthuthukisa ilizwe, ngoba ilizwe alingeke liphile ngembali yayizolo kuphela, ngoba ikusasa layo idinga ukulungiselelwa. Uthi kuqakathekile njalo ukuthi nxa kuphiwa isicoco sobuqhawe kungakhulunywa ngalabo abathwala izikhali kuphela, ngoba limpi yaliwa yizo zonke izizalwane zakuleli ngendlela ezijiyajiyeneyo. Wengeze esithi lamhla abalwa inkululeko bakhangele kuphela ukuthi kuyini abangakuthola okunjengemali lamapulazi bengakhathali ngokuphumelela kwelizwe.
Ilanga leli masi licabanga lisizwisa ubuhlungu ngendlela ukuthi mawucabanga ukuthi abantu balahlekelwa zimpilo zabo besacrificela ukukhululeka kwaleli lizwe, but mawusuke ukhangela kalesi mawovets it's about ukuthi batholile amaplazi abasacabanga abantu ngabanye abantu ngo about the general umuntu weZimbabwe who suffered for this day.
Indawo ye-National Heroes Acre yakhiwa kuqala uMpandula ngo-1981 zingcitshi zakuleli kanye le-North Korea. Ukuze umuntu ayebekwa khona, kumele amalunga esigaba sakhe awebandla leZanu PF acele ku-Politburo eyiyo ethatha izinqumo eziqakathekileyo kuleli bandla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Singakalugqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ebezikhokhela.
EleZimbabwe lithakazelela umnyaka wesimachumi mathathu lane kwabunjwa ibutho lomanyano eleZimbabwe Defence Forces.
Izizalane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ezanikwa amaphemithi okuhlala kwele South Africa okweminyaka emine ebese zizaphelelwa isikhathi lesingulonyaka seziphiwe njalo enye imvumo yokuqhubeka zisezweni okweminye iminyaka emithathu.
Ukukhethwa kwamaqhawe esizwe kuletha ukungezwani kuzizalwane zeZimbabwe ngenxa yokusilela kweziqondiso eziveza obala ukuthi kanti vele iqhawe ngubani.
Sizigqiba ke lapha indaba yethu zalamhlanje, kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7v@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318 ukuze siqhubeke ngohlelo lwethu olwe-live talk. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Lami owenu uChris Gande sesilichiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.